Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhla ziku 27 Mpandula 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umgcini sihlalo webandla leMDC Alliance unkosazana Thabita Khumalo ulandula imbiko yokuthi usehlamukele ibandla.
Indaba nansi, ngiyazi ukuthi lonke liyazi ukuthi ngiphathekile, njalo bengicela ukuthi ukuphatheka kwami akumelanga kube yindlela ezasetshenziswa ukuthi iphambanise umkhankaso wethu.
Kambe amabandla ezombusazwe azadobha okuncane na kukhetho oluzayo esigabeni seMandebeleni?
Abantu bakithi abasukumi ngobuningi babo bayebhalisa kungenxa yokuthi ukhetho njengendlela yokuguqula impilo siyalahlekelwa isizotha.
Ohlala kwele Melika edabuka eZimbabwe umnumzana Jerry Thwala Jackson uphathisa umhlabeleli uSikhosana Buhlungu.
Kanti ke futhi singakhohlwa ukuthi kukhona ababengathi bamdlepha bamkhuluma kabi, ngakho bekudinge ukuthi lati isime ngakwenxa yakhe simlwele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sihlalo webandla leMDC Alliance unkosazana Thabita Khumalo ulandule imbiko yokuthi usehlamukele ibandla. Kubikwa kulamanye amalunga ebandla athi unkosazana Khumalo ukhanya engahambelani lokwenzakala ebandleni leli okungaqanjwanga. Njengesibonelo bathi kumaviki amabili kuze kwenziwe umcimbi kobulawayo wokunanza iminyaka engamachumi amabili lambili leli bandla labunjwa owawukhokhelwa umkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa, unkosazana Khumalo wayengekho. Kodwa uMakhumalo utshele iStudio 7 ukuthi elokhu esekela ibandla ngokugcweleyo, kodwa ikuthi nje ubengezwa kuhle emzimbeni yikho engadidizeli njengalokhu okumele kwenziwe ngumgcini sihlalo webandla ngalesi sikhathi ukhetho soluseduzane.
Hayi, ngiyabonga umbuzo wakho omhle kangaka. Indaba nansi, ngiyazi ukuthi lonke liyazi ukuthi ngiphathekile, njalo bengicela ukuthi ukuphatheka kwami akumelanga kube yindlela ezasetshenziswa ukuthi iphambanise umkhankaso wethu. Ngicela ekuZulu ukuthi ngiphathekile kodwa sisebenzeni.
Ibandla lona limi njani okwakathesi, kakhulu sibona okokudonselana okwebizo lokho okuthiwa lingathathelwa ibizo lebandla?
Akusadingi ukuthi sizitshaye izifuba ukuthi umkhankaso wethu silungiselela ukhetho luka 2023 lapho esesiyakuyabhuqa khona izanu umi njani, ngoba owethu umkhankaso ngikhuluma kunjenje sivalwa sokuthiwa sesiya ku-lockdown ye-COVID. Kwakungayisiyo lockdown yokuthi umkhuhlane usumemetheka, yebona yeukhona sibili, kwakuyi-lockdown ngokuthi basebebonile ukuthi sesingenile kuZulu njalo uZulu laye kuyaphendula. And isibonakaliso ngokwenzakalayo e-trade gold, ontanga baphuma ngobuningi babo sebesiyadinga izithupha ukuthi labalungiseli bayirejista njengamavota. So izani kwabethusa khona khwana, so kunkhwana ngumboniso wokuthi kuvele lapha phansi izani hamba phezu kwamaqanda, thina sihamba sibhampisa amaqanda etareni njenge-tennis ball, ngoba abantu phandle umfana omncane bamfuna ngamehlo abomvu. Endabeni yebiso, ibandla le-MDC libandla likaZulu, ibandla likaZulu liqondiswa nguZulu embonweni eyabe imele ihluzwe lemigoqo meli yenzwe. Ibizo lokuthi MDC Alliance kalivelanga kubaba upresident wethu Advocate Chamisa, hayi, ibala lokuthi MDC Alliance lavela kusinqumo esaphumayo ngo-2014 Congress yethu ubaba uMui uDokotela uTswangirai wayenguye upresident wethu esaphila. kwavunyelwana ku Congress ye MDC ukuthi ngo 2014 kakuhanjwe phandle kuZulu kuye banjwana phandle bonke abalembono yenguquko sithi nxa sesibambene sibe ngumuzi omkhulu iBig Tent ngesikhiwa senza njalo sithi seziyimuzi lomkhulu onjengowesithenjini bese sisiba amabandla abona singaphathisani kukhiphini laba bahuquluzi bese sibambana yikho kuzalwa kwe-alliance sengitsho njalo kanti ibizwe silitshintsha yiliphi mina lokhu engazalwayo ngathi kunathi kokhola kwangena amanye ama-drink atshiyeneyo ozibani ofanta opepsi obani bani azange ngizwe ucoca-cola etshintsha isithi ikhoku lyani esembhodleleni namanzi lawana sokumele siwatshintshe ngoba kuthiwe khona ikhoku liyaso yethu nxa ibizwe naleli lithi MDC alliance kumele litshintshwe uZulu uzasitshela ukukwenza
unkosazana Thabita Khumalo ngumgcini sihlalo webandla le-MDC alliance ubekhuluma ecingweni le-studio 7 ekwebulawayo olwedluleyo lomnyaka ka-2018 ibandla lezanu PF lenza kuhle esigabeni seMathebeleland South lapho umongameli Emmerson Mnangagwa athola khona amavoti awedlula akamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla le-MDC Alliance ngenkulungwane ezifika phose amachumi amabili 17,000 ngoba kwavota abantu abalutshwana kakhulu esigabeni lesi kunye lezinye izigaba zeMandebeleni njengoba ukhetho solusondela sixoxe lengcwethi wezombusazwe umnumzana George Mkhwananzi saqala ngokumbuza ukuthi ubona beza kuba banenganyana na abazavota kukhetho oluzayo kulokwedlula olwedluleyo
ukuze kube khona idlabo zane lokufuna ukuvota ebantwini kufuneka kube khona into elilukuluku ezokwenza ukuthi abantu bafise ukuthi ukuvota kwabo kudala umahluko uma becabanga ukuthi ukuvota kwabo akuzokudala umahluko basuka bangakhuthazeki ukuthi basukume khona nje ukuyabhalisa kuzananzelela ukuthi indaba isuka khona ekubhaliseni khona lapho ku-registration abantu bakithi abasukumi ngobuningi babo bayebhalisa kungenxa yokuthi ukhetho njengendlela yokuguqula impilo siyalahlekelwa isizotha abantu abasaluthatha ukhetho njengento engawudala umahluko empilweni zabo ngoba bayakubona mihla namalanga kuyavotwa kodwa kakudaleki mahluko so lokho kusuka kubenze balahlekelwe lilukuluku lokufuna ukuyavota bekungaba ngcono uma kusiba khona into ethembisa kulabo abakhankasayo kumabandla aphikisayo yikho lokwathi kungabafaka umfutho omtsha ukuthi ukuphuma kwabo besiyavota kube nomahluko kulokho esesike sakubona kuminyaka edlulileyo uma sibheke kulabo namhlanje asebethe bavela egcekeni ukuthi bafisa ukuthi basekelwe ngokuvota kubukeka sengathi izingqongqolo kulokuyizo lezi ebezivele ezikhona kukhetho lwedlulileyo izanu nayo i-MDC okuyizo ezehlulekileyo ukuthi zinika abantu bakithi umfutho wokuthi baphume ngobuningi bayo babo bayovota bese kusalela ke amabandla anjengabo MRP noma ke abakhona kukhetho ledluleyo kodwa siyazi ukuthi kuyakhulwa i-EFF siyayibona iminyaka ngeminyaka ma kuvotwa ibonisa ukukhula so kungenzeka ke ukuthi amabandla anjenge-MRP mhlawumbe nayo i-ZAP noma engazanga enza kahle kukhetho ledluleyo kungenzeka ukuthi kuzofika manje kukhona umlayezo omutsha abawulethe ebantwini ongenza ukuthi bakhuthazeke bafune ukuyavota ngoba kusobala ukuthi izanu le-MDC azitsho lutho emntwini wesindebeleni ekuthini bayavotelwa noma bavotelwa
wona amabandla aphikisayo ungathi nxa ukhangele isimo sawo kathese ubona ungani azaba lomehluko na kukhetho
oluzayo.
Ngithanda ukuthi ngibhekisa amehlo akho ekuthini iMDC ayise yilokho ekade ikhona ngokuvota okupheleleyo ka-2018 lapho ekade iMDC Alliance lelo gama esivele silithathelwe yiMDCT ebikhokhelwa nguThokozani Khube kodwa yabuya yakhokhelwa uMonzora. Usewathethe wonke omabili lawo maphathi wafukamela. So asikalazi lebandla elizokhankasa likhokhelwa nguNelson Chamisa. So lokho ke kusuka ke kwenze abantu mhlawumbe nasezingqondweni zabo kube khona ukudideka okuzokwenza ukuthi isivuno abangasithola okhethweni sehle udla lokho abakuthola ngokhetho lwedluleyo. Ngamafeature ngathi kukhona ukusanganiseka engqondweni, ukudideka, i-confusion kubavoti ngoba kungabacacela ukuthi lezi nkunzi ekade zingqikelana imihla namalanga kusukela ngo-2000 kumi njani kulolu khetho esilubhekileyo.
Umnumzana George Mkhwananzi yingcwethi kwezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-South Africa.
Zalenzela manga phakathi komnyaka.
Abelele usikhosana buhlungu odabuka enkayi usephathiswe ngabantu abaningi ababuthelele impahla yokwakha ebalisa isamende lokunye. Omunye wabamphathisileyo baphinda bamela lapho abanye bemhlukumeza besola ingoma yakhe ethi dlala ntethe ngumnumzana Jerry Twala Jackson ohlala ngapha kwele Melika. Sixoxelayo ukuze sizwe ukuningi ngalolu daba.
Imsakazo kwenza sisukumele ubaba uSikhosana simphathise ukuthi umculi omunye osuka esigabeni sangakithi ngapha, kanti kubalulekile ukuthi singabantu siphathisane, sisukumelane, sincedisane, sixhasane ngazo zonke indlela. Kanti-ke futhi singakhohlwa ukuthi kukhona ababengathi bamdlepha bamkhuluma kabi, ngakho bekudingeka ukuthi lathi sime ngakwenxa yakhe, simlwele, simphakamise njengomuntu wakhe kithi, singabukeli ephathwa kabi.
Kuyini osowakwenzayo ngokumphathisa ikakhulu ngangapha kwele Melika?
Msakazi, kunzima ukuthi ngikhulume ngokuthi kuyini engamenzela khona njengomuntu. Ngibona ngathi lokho yinto nje singayishiya injalo nje sithi nje hayi samsiza umuntu ngalokho esamsiza futhi sasisiza njalo. Lapho esigijima khona, lapho esihamba khona siyamkhumbula. Sizame singamzamela khona. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi nje silandele umculi wethu, sithenge umculo wakhe siwudlale ezindlini zethu kumbe noma kumabhizinisi ethu, kuyamxhasa njalo lokho.
Kukhona yini olokhu usakwenza ukumphathisa uSikhosana?
Baningi abantu abamsiza lwaba lami ngomunye. Kodwa ke okuqakathekileyo ukuthi njengoba evele ngumuntu esiphila laye lapha community yethu, kuvele kuzafanele sihlale sisizana, asikho isikhathi sokuthi hayi isu akumiwe lapha, kuzahlala kunjalo. Njengoba ngijilo angeke size sihambe sesikhuluma ukuthi ngiyenzele ubani lokho, ngiyenzele ubani lokho, kodwa nje angithi mina vele sizahlala simxhasa njengoba umbona ekhula esiya phambili, siyabe sikhangele lapha ahambela khona lokuthi yini engaba izidingo zakhe esikhathini esithile. Nxa silakho esingamenzela khona bese sikwenza, akusoze kume lokho as long as esaphila.
Umnumzana Jerry Twala Jackson uhlala ngapha kwele Melika. Uka ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa nje kuphela obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kwabanjwa igciwane le-coronavirus abedlula ikhulu 120 abafika phose ingxenye yabo. Babikwa bebanjwe leli gciwane ezikolo. Asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 sebesedlula izigidi ezinhlanu i-5 million. Ilizwe lithi kumele kube labantu abedlula izigidi ezilitshumi 10 million abahlatshwe ijekiseni leli ukwenzela ukuthi linqandwe igciwane le-coronavirus.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC.
Okwamanje ngesikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi abalimi besigaba seMatabeleland South baphakathi kwenala ebangelwa ukuvuselelwa kwenhlelo zokuthelelezela ngohulumende. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi kulokuqokozela lokulwa kwamaxuku amabili ebandla le-ZANU-PF elisekela umongameli Emmerson Mnangagwa lelinye elisekela umnumzana Constantino Chiwenga umsekeli wakhe kukhetho lwama-district olwenziwa elizweni jikelele. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina abalaleli bethu kumbiko olisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani ku-Studio 7 lonke umhlaba wonke nje jikelele, linjani bu khona nathi. Hayi, siyabonga lapho uhulumende usenzele into enhle yokuthi sithathe izithupho, ngoba ngengabona ngale side ni lakomtshina ngale kuthatha umgogo olesizukulwane lesizukulwane. Ugogo lwana wathatha impela ngoba engazazi ukushithi ngabe lawo ma-8 years ngugogo lwa. Bengaze bele sithupho, engaze bele birth, wathatha kukudla. Ziyangube le mbuzo labantu bakhe bebengakaze bebe la mali ezithupho bathatha. Hayi kube kuhle impela, ngayibona baqhubeka kuhle. Hayi akuzange kube lo kuthukethe izwana bekuba khona ini. Hayi siyakubonga lokhana kakhulu, sitshayela ihlombe impela, basebenze kade besebenza impela abantwana abasebenzi. Welcome ngapha kubathu bani what 7 lo. Hey ngihlale ngikhala ngaye lo. Problem bonina ndiyade besebenza kahle sekubuya ngapha kwat 7. Sokufaneleke siye siyothenga, sisithenga ama affidavit lawo. Sisithenga sesidula ama photocopy, sesihamba siya ku photocopy ezikolo labo kunomchino ekhumbula high school ama photocopy se photocopy ekhumbula imchina yabo liyana ishita isasebenzi yona isebenza idizing nje kuphela into engiyibone lapha. Hayi ayinhlanga labana abasasebenzi ngendlela eyiyo, ngoba uhulumeni usikhiphele ukuthi sizoholiswa kuzokuthi ahamba yecholojo, kanti icholojo angidiyona lephumule phoma ngabe sengithunywe icholojo futhi. Into yenza abantu bona bengabe lezi thupa bengabi namaphethe ukuthi echolojo zahamba kuyofunakala fakazi, awulayo imali yokugibeza abafakazi, awulayo imali yokuthi ugibele uye eCholocho, awulayo imali yokuthi ufike ubhadale. Sebebuyile sebekhichiwe sifuna ukuthi uyabhadaliswa. Into abayenzileyo irong. Ngeke ngibaqa ngoba kade ngibulala ngibabuza ukuthi kanti wena ungubani, kanti ungubani. Babuza yebo ngiyabazi impela ngibabonile, kodwa hayi into abayenzileyo hayi ayinhlanga. Beze ogogo beze bekhipha izinkukhu zabo kodwa kuthi singadizi. Kodwa namasebenzi njalo uzawuthini ngoba ufuna into yakho wena. Kodwa uzothiwa ugogo sekubona nangugogo sithi hayi ngizama ukuthi ngikhiphe inkukhu, ngizama ukuthi ngikhiphe lokukwenza ukuthi abantwana bami belungile. Ugogo wenzela abantwana bamntwana bakhe kayenzeli yena right. Khona lokubona abakuboni konke khona lokho. Ugogo uhleli uze ubuhlungu ngabantwana bamntana akhe, kodwa yena abuya ngaphethe ugogo azokhipha ngaba lesesikoleni bafuna lokho, bafuna lokho. Into eyenziwe ikhumbula hayi ayinhlanga, yenzekela ikhumbula hayi inhlanga ukuthi abantu nje bayobhadala ama photocopy. Bona balawo umshini we photocopy kufanele abantu bayobhadala ama affidavit lawa sefunaka setholakala kulabo besikole ekukhumbula bawathethe ngapi isimanga into
sengimangaze kakhulu njengisiba lokumangala kakhulu ngathi hayi mase kuphilwa sokuthi kuphile so hayi uhulumende siyambonga indlela senzele ngayo ukuthi azosincedisa ngapha kodwa asambongi ngendlela abantu sebeyenze ngayo akusabongeki lokho sokukubi ngoba bayakhala abantu abantu abaningi abayenzelwanga sijahile 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 bayaphuma so into abayenzileyo hayi ayijabulisanga hayi ngiyabonga mchiyeni loyo
yalibingelela ku studio 7 basakaza yaba ngifuna ukuthi ngingene kubalaleli ngizoba khuluma nge MRP bethi kati MRP abasayiqedisisi ngokuthi yona ithi ifuna ukulwela ukuthi ilizwe lehlukane but semangala sidinga ama sidinga ama vote kati ke nje emuntwini nje owazi ngokwehlukanisa kwelizwe kumbe ngepolitiki kahle kahle kati yona iMRP izalehlukanisa njani ilizwe ingela ingazange ivote ivotele angithi ukuze ihlukanise ilizwe ukuthi ithole ama vote ebantwini ama vote ngabantu ababe simalayi layo so ngeke ifone ukwehlukanisa ilizwe kuphela without a vote meliqale ivote iMRP ayisikuthi yona ifuna ukuvotela kubusisi ba uyathi umqondisi esikhathini esiningi ukuthi abanye abantu nje baphona ukulahla abantu kodwa iqiniso belizwe belazi ikakhulu bona labo abengabama MDC ayisikuthi uvotele ngapho ukuthi ukuvotele iMRP kuya forswa umuntu ukuthi asuke ku-MRP omunye omunye azikhethele lina nxa kuyukuthi lina lizwisise MDC ozwisise MDC kaye ku-MDC oku-MRP ku-MRP kazezwa abanye abantu bakithi bekhuluma enye into eyaze bephongeyala iqiniso elisegcekeni uyazogawula baningi kakhulu emhlabeni yase ikhula laba abalandela i-MDC abantu bakithi landelani MDC yaseyaliyalisanga liye kudla linanti liyadla ekhona ukulokhu elingenela abantu lifuke phambule abantu eqinisweni abantu bakubona ukuthi siyancindezela khonapho umuntu uhlezi abantu bakhe ngapomoya umuntu abekhuluma esekhaya abantu bakhe basegoli thenize ngelapho kodwa nokuthi kusithi hayi le MRP njani njani MRP votela ne MDC 20s kuyine kwenzile MDC ne 20s kuyini ngoba kathesi kunje kobulawa igcwalisa abantu bangaphandle yabanika izikhundla wayengazange thatha abantu bakho kobulawa MDC ihlulekile ehlulekile akule yalitshengisa ngomama makhulu angazi ukuthi alibone linjani umuntu athola ukuyithukethukela nje kuphela sehlehlamukela kwakini kanti alehluleka ukuzimela ngokwakini yini alehluleka ukuzimela hayi bantu bakithi bantu besindebelene elana ukuthengisa hayi elana ukuthengisa ma
ya ngisukume ngokubingelela abantu bakwamthwakazi bonke bingelelani nama DJ lapho ngoleli sinikeza izindawo hayi ngithi nami ngifake uvo lwami kulaba abantu abagxekayo bayagxeka liyabona ukuthi abantu abalaba beharale basilethele amashona labo ama-MP bathi othi livotele okuthi kube into zakithi kuphela sibe namakhansila akithi sibe nento zonke zakithi hayi kona ukuthi ube nekhansila lesiswini lesitshonene ngayefuna ukukhuluma lawo ukuzomethe ekukhulume esitshone noma ungezwa noma usizwa ngenkani alikenilekele abantu labo beharali bakhona abantu bathi abakwathi umthwakazi thiwa i-MRP ifunani ifunani ivotele kumakhansila ivotele kumameyarali ya even kumangwayeka even kumalokuzeni okunye lokho kodwa amakhansila lapho amakhansila lapho sikhathele lapho amakhansila lama-NP hayi no imadebheni vele kumele belokhuza jamisa izanu jamisa kuyafana lento le ujamisa wayefuna ukubulala umakhupheleki ibo le alikhumbuli liyakhohlwa futhi amandebethu izinkinga bantu bakithi bakomthwakazi dwa kukhohlwa usinenini ukhuphe usinenini babesibiza umgaba esibiza kodwa asifundanga sinenini umakhuphe befuna ukumthisela endlini bethi idzwiti kuthiwa yini kuthiwa umthengiso lo kuthiwa yini igama lakhona kuthiwa yi-disident kumbe kuthiwa yini sinenini ade besibiza bethi watwathi singamahuhu kwakume ikokroji watwathi into zabo besibiza amagama kodwa vele kwakuwrite out abantu bebulawo ngesikhathi segugule uyabona into yakhona yonke kodwa lokho libhizi lihambe ngabantu bakithi alikenivuleke indlebe alikenivuleke lihlukane lalaba abantu laba lizoba right bheka wafaka kobulawaojamisa ababangenze ngakhona ubulawa basanyikinyeki that's wabona sebekhona i-territory sebeyibambile sebekhona ukuthi bevotele umuntu ngobuningi abayibobona lina selibancedisa futhi besenza zonke into bekhanga no abahambe laba abantu laba singabavoteli umuntu uyamsusa ngestyle umsuse kuphela ngokungamvoteli simple
Studio 7 linjani Studio 7 hayi mina ngiyalibingelela ngilapha kobulawayo endaweni yasechabalala okokuqala ngithanda ukubonga upresident wemthwakazi Republic Party ubaba umoyo ngaphezu komsebenzi omkhulu kangaka awenzayo esenzela abantu bakibo emathebeleleni okuyikuthi sile mnyaka mbona lowo mnyaka ungaba ngumnyaka wesi-3 okuyikuthi-ke ubaba umoyo usebenze kakhulu phezu kokuthi avule abantu bemathebeleleni amehlo njalo osokusenza libandla elibusayo lizizwe likhathazeka kakhulu ngemo ngendlela okwenzakala ngakhona emathebeleleni ngendlela abantu asebekhuluma ngayo asebelandela kakhulu ngayo indaba ibandla leMthwakazi Republic Party according to imsebenzi eliyenzayo esiyibonayo kuground ngikhulume kakhulu ngamabandla ezembusazwe aseshoneni silebandla leMDC lebandla leZANU PF ngamabandla asincindezele kakhulu emibusweni khuluma ngeminyaka emithathu sasuka kuma election ibandla leMDC abantu balivotela besithi bafuna ukuletha inguquko kodwa inguquko yakhona asiyitholi esikutholayo nje emathebeleni ikuncitshwa imsebenzi lokungaqhatshwa emakhampanini lokungenisana bodwa abantu besishoneni so kuyinto esihluphayo kakhulu ubaba umoyo othi maye khuluma asuke ekhulume egcila kakhulu endaweni yokungatholi imsebenzi kwabantu bemathebeleni abantu besishoneni bese bevuka besithi bona ubaba umoyo ule tribalism kodwa i tribalism yakhe kuyikukhuluma iqiniso ngoba iqiniso elizweni leZimbabwe lingafunakali so hayi ngalamazwi ke ngiyalibonga kakhulu bobaba uNtungameli Nkomo labo bonke obusakazi abasisakazela imisakazo yethu yeStudio 7 ukuthi le audio bengicela ukuthi ngayafundwa izwiwe ngabantu bonke beZimbabwe ukuthi labo bonke abakwaMthwakazi abasagijima ngaphansi kwamashona ukuthi yekelanani lento zempumalanga yekelanani lokuthona lisiyayelwa isinkomo zakomakhelwane ezenu zigcwele iganga zingelabelusi ukuthi buyanini libambisane lobaba umoyo sibeni imbumba silweleni ilizwe lakithi sibambene ngethemba lokuthi sizakulungisa abanye nyakwazi bafuna ukubuya sokuvuthiwe bese besithi bona hayi thina sasingacatshanga sasimi kanje bengasaqedakali kodwa sikufunayo ukuthi ngathesi chance sesekhona ithuba lesesekhona lokuthi abantu bazimele bengacatshi ngamanye amabandla ababuye bezoba ngaphansi kwebandla leMthwakazi Republic Party benze lokho okwenziwa ngabanye ukuze ilizwe libuye nyabo
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ilunga ledalele Senate uNkosikazi Elizabeth Cheney wavotela ukuthi owayengumongameli welizwe uDonald Trump athoniswe, ubikwa esethole usekelo lukamnumzana George Bush owayengumongameli welizwe ngemva kokuba amanye amalunga ebandla lama-Republicans asekela uTrump esemhlamukele phambilini kokhetho oluzenziwa kumaviki ambalwa alandelayo. UCheney ngomunye wamalunga ebandla lama-Republicans osethwaliswe nzima ngabasekeli baka-Trump. Lokhu kwenzakala abanye besithi usekelo lukamongameli Joe Biden luya lulokhulu sehla ngenxa yokususa amabutho elemelika kwele Afghanistan akwenzayo. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni ngalolu daba.
Hayi, mina ngubona kwamudaba lwe-Afghanistan lungathi ludabule abantu phakathi khona lapha America lapha. Abantu bayavuma ukuthi kufanele ukuthi impilo yana kufanele ukuthi ibe ngabe isiphelile ngoba kungeza ke kuhlalwe kusempini umjokotho kuze kube nini. Bese kusiba nje lokulukhophe nyanyana okuncane kono lokuthi kuphunywe njani lazi kwathi sekuzaphunywa khona laphana kwafa amanye amasotsha la adutshulwa laba bazibulalayo ama-suicide bombers lana. Ilukhophe kuphela olukhona kodwa kukuthi kuphele njani kuphele nini. Mina mbona ngathi upresident wenza kuhle ukuthi ama-Democrats angakusebenzisa khona lokhuyana. Angikholwa ukuthi kungamenza aluze kakhulu ngo-2022 kulo umnyaka ozayo ngoba abaningi bavuma ukuthi kufanele ukuthi impilo yana iphele ama-Taliban abuyele azidathele umkhumbuzo wabo bazithathele ilizwe labo ngoba akulobo ngaze kuluywe njani akuzoze kuphela.
Umnumzana Raphael Mthombeni sizala neseZimbabwe esihlala esigabeni seTexas ngapha kweMelika. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umgcini sihlalo webandla leMTC Alliance uNkosazana Thabita Khumalo ulandula imbiko yokuthi usehlamukele ibandla. Kambe amabandla ezombusazwe azadobha okuncane na kukhetho oluzayo esigabeni seMathebeleland. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.